azange kutshintshe since independence ngenxa yokuthi sakhangela ubona ukuthi lakathesi ama-street lights kabonakali ubi abantu bayabehambe emnyameni ngikhuluma le ndawo enjengesowethu akhulu ama-street lights akhulu a-proper drainage system amanzi ngenxa izulu sina so liyanje kuma kuma-doorstep alingakwanisi ukuthi ningahambe emayadineni ngenxa yokuthi kuya kugcwela amanzi into yayile problem yokuthi amayadi lawa lapho esihlala khona akhula esingathi lokuyana ukuthi i-municipality kumbe i-council ilemota ekuthiphini ngekeza enkomboni akula refuse collection ayenziwa edeni so abantu bayageba amagodi emayadini awo engageba lapha namuhla kungagcwala ekaze ehambe to the next stage to the next stage again ayenze the same thing so uzananzelela ukuthi it's not held ama-toilet emthi akukusebenziswa ama-black toilets and uzawuzithi namta lapha kungagcwala uzahamba the next so siyaresipela uhulumende kumbe whether yi-local government ukuthi iyenze njani isincedise lokusiyenzela into ethiwa yi-proper sewer system.
Yiluphi olunye uhlupho izakhamizi zakule ndawo ezibhekana lalo?
Iklinikhi so far asike singakomplaina ngayo iklinikhi kuhamba kuhle e-staff enhle laphana abantu bayamukelwa kuhle bayaphendwa to even konoko ukuthi abangahambi izindawo ezikhathana nxa besibeletha kanaphana isikhathana nxa sesifikile even laba kuprogram ye-art lawo bayathathele eduzane konaphana esikolo nje singaba silo hlupho lapha lalaphayana but so far i-ministry of education iyayenza something iyancedisa layo and at the same time the community kukhanya ngathi sokulokhu i-improvement nje mbitshana though ama-results wethu were not pleasing especially ku-secondary side.
Lina belifuna ukuthi kwenziweni endaweni lezo emtuya le Soweto?
Emtuya ngeSoweto mina kade ngikalele ukuthi i-government angiboni ukuthi iyakwazi ukuthi kule ndawo yethiwa yidete especially ukuthi kule compound yethiwa idete ile Soweto lo mthuya umuntu okwaziyo ophezulu khona ngale is the former governor of Matabeleland North who is current speaker of parliament who is the Francis Mdenda Jacob Mdenda so nguye okwaziyo kuhle he can lead the delegation ezowona he grew up there emthuya so angikholwa ukuthi even president uyakwazi ukuthi kulabantu ahlala esikiweni zezinjini zilodaka ziyakwe lama-poles so we recommend i-government ukuthi ibuye izozibonelwa ukuthi closes we are to the national park lapha uhulumente azuza khona lot of foreign currents and amasafari amaningi is surrounding i-place yethu ayidete but ungayibona idete yangikhona avele akuhambelani.